akuzabe kwenzakali ukuthi uhulumende engazikhuphe inotisi kukamin gazette kuvuka sokuthiwa umongameli wesizwe kakwazi. Thina sibona ngani sizavuka kwelinye usuku sisibona sisibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa lokulimala lendlala njengabantu eSudan. Sitsho ngalokhu uma singatshayi nje sifihle umphini. Ingwalo le ekhuluma ngemithi lama-ambulensi yiministry yiphi? Singathi siyacubula sibona konke lokhu kuhambelana le Ministry of Health and Child Welfare. Esesibuza ukuthi ngubani isiphathamandla esingale. Sibone ukuthi ngu-deputy president ubaba ohloniphiwayo uChiwenga. Ubaba uChiwenga ulo deputy minister, ubaba uChiwenga ulo permanent secretary, lama deputy secretary, lama director, lama protocols wonke akwamanye ama ministries. Ngalokho kanti sisihluphelani uma upresident engakwazi mhlophe sibi njengokhutshwe ngubaba uDr. Michael Sibanda, permanent secretary we-cabinet. Abasethe okuthiwa i-commission of inquiry, ekuthiwa ifezwa i-commission of inquiries act efana naleyana eyathungamelwa ngobaba uMonhlante, former president weZimbabwe, ezecubungula ukuthi abantu bafa njani, babulawa mbani soon after 2018 elections. Sibona ngani sesihlezi phakathi kobuhlungu obukhulu lokwesaba ngoba ungabona uhulumende esesithi lokho abanye bengakwazi kufakwe ngubani. I-commission of inquiry izakhupha kuhle itshengise ukuthi ngubani wakubhalisayo, ngubani owenza lokho, ngoba konke lokhu kulukuza balibufakazi. Sizama ukuthi singavumi ukutshaya inja sifihle umphini ngoba kuzakwenza ukuthi kube le-kudita. Sithi siyavuka ekuseni sibone sekuluhulumende singamaziyo, abantu baqale ukubulalana. Asimsapoti ngitsho upresident Mnangagwa afikise ndlinoni ED, kodwa thina sikasifuni kazi izanu ngabe yithi ngabe sebe-resigna ngoba sebetshengisile ukuthi sebedabukane phakathi. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho lamabutho agcine esedabukane phakathi, abantu balwe ngoba lapho kulwa khona indlovu ezimbili utshani yibo obuhluphekayo buyathuduka buphele futhi du. Asigqigqizi thina bebandla labantu i-CCC sithi akube le-commission of inquiry yiyo ezaveza ukuthi igazethi le igameni gazethi lalokhu ekumumetheyo kubhalwe mini. Angithi liyakwazi ukuthi upresident Mnangagwa ede kulive esuke ese-Britain ngobani-ke ede phethe impahla phethe amandla njalo lezi zinto zivela kuyiphi ministry. Yikho-ke asigqigqisi singaphongufaka amaligishi sisola abantu ingani siyabazonda. Akube le public commission of inquiry the commission of inquiry act. Lokhu kuzakwenza ukuthi iZimbabwe izinze. Okwamanje sidlele evalweni ngoba singagcina sisibuswa ngezinye izigelekeqe ezizafeza impi yomdeni. Siyabonga.